kuqala ngizakutshela ukuthi ubaba uChangrai engakabhubhi wasibiza wathi kungcono ukuthi sincintine sihlangene. Nxa sihlangene silomsoco, ngoba nxa sidividene kasiqhubeki siwina election. Watsho ukuthi kuyamcolula ngoba izikhathi eziningi sinasihlala siwina siye parliament yena engekho njengopresident. So wathi kumele sihlangane. Ekuhlanganeni kwethu sasesigabelana ukuthi laba abebandleli nje bazathatha amasiti angaka lalaba angaka, konke lokhu sakuvumelana. Sasesikhetha njalo futhi abazamela izigaba lezo ama-parliamentary seat. Mina ngingomunye wakhona njengoba bengivele ngiseparliament, kwakuvunyelwana ukuthi siyaqala ngalabade beseparliament. Yikho-ke iphumo labayinika i-PDP ngoba mina kade ngiseparliament. Kodwa sithe sesinanzelela nxa sasiqhubeka senza ama-rallies ethu abemakhulu kakhulu asekhuthaza abehlangothi elikhokhelwa ngubaba uChamisa, wasebona kungcono ukuthi azimele yedwa, kasasidingi. Yikho-ke engasasidingi njalo kasasidingi nje noma isithi eyodwa. Lokho ukwenze sokusele nje 2 days ukuthi singene ku-nomination court. Basebekhuthaza-ke omunye lo engangisebenza la ehofisini yami ngiseparliament engu-parliamentary assistant ukuthi lawe ncintisa ukuthi uyancintisa nalo mhlanga. Yikho nje ubona kuma-primary bazenzela bodwa, nami ngingekho bantshela ukuthi sengiluzile, kanti yinto nje eyayisiplanwe kudala. Yikho-ke sesihlangana sesazisa lapho sekukhanya ukuthi akasiphi masithi sokusele 2 days ye-nomination court. Ngananzelela ukuthi elami ibizo lalo likhona, elalo la unkazana lalo likhona, and bazimisele ukuwasayina womabili ukuthi sihambe sonke siyiphathi yinye siyencedisa sinjalo. Yikho-ke ngokubona kwami ngingase ninanzelele ukuthi kuyayangisa lokhu ukuthi siyiphathi yinye siyihamba sibabili. Yikho-ke ngase ngikhipha-ke elami iphepha ukuthi hayi kangiqhubeke lowo ezilungu eyamela iphathi. Kodwa kunidanisileyo e-nomination court ngithe ngiyangena ngabona futhi abaningi futhi basayinelwe i-same party MDC alliance, basayinelwe ukuthi bonke bancinise nga-2 nga-2, okuyikho kwakusolwe nguChangrai ukuthi kuyadivide ama-votes. Manje-ke khathesi bakwenze kuyesi-ke ngoba ama-votes adividwa ngabakhokheli bethu besayinela amakhadeni ukuthi ame nga-2-2, okuyikuthi kwese sikhathi nasokusidanisa ukuthi bazimisele ukunqoba kumbe bafuna nje ukuthi ibandla lezano lisigabhele. Yikho-ke ngibona ukuthi hhayi yekela uthuli uthuli lubambe lapho luthe luzanyikama khona lathi lapho esizabona ukuthi senze njani. Kodwa ukusuka ku-MDC alliance kasisuki, siyafela khona. Sesifana nje lo mfazi othi hhayi ngihlalele abantu abami, thina-ke asiyihlaleli ngoba MDC alliance ngeyethu, whether ngiseparlamente kumbe kangikho ephalamente yinto yethu esayitshelwa ngobaba uChangrai.
Manje kwezinye izigaba zelizwe liphiwe yini izihlalo njengebandla?
Bekungasaphiwa laphana, besekuthathelwana. Nga kuyikuphiwa besingasoze siphiwe lutho, ngoba uyakunanzelela ukuthi labo futhi ukhangele eBlawe South bona bebodwa be-MDCT, bafilda be-MDCT ababili. Okutshengisa ukuthi vele thina sicane inguliwa, ngoba nxa kunganjalo ade bezakhetha oyedwa wakhona. Uzananzelela futhi ensiza North ngenxa yokulwisana okube khona, isikhathi size saphela. Ngiyakutshela besilala ngama-1-2 kulwisana, kwehluleka nje ukuthi umuntu osuke eHarare enjani efield cardent izanu yazingenela thina singekho, lamakhansili indawo eziningi ematopu bangenile nje, thina lokhu esinjani sigqukagqukana. Kudanisile kakhulu ngoba ungakhangela omunye ademela ukuthi kansila u-Edwin wephathi yethu ugijime ngemota elanda isignature emaswingo. Emaswingo khona isignature besizisayinela thina ngezindlela zonke. Omunye unanzela ukuthi ade sayinela abakubulawa ngugabhuza osebhinga, omunye esemaswingo. So ukuthi usuke ebhinga uyesayinela isignature eyodwa, uphinde usuke lapho uye emaswingo ufice ikhothi sivaliwe. I-example e-right ngusani phiri. Usani phiri ungene ngama-6 sokuvaliwe, wavalelwa phandle ezama nje ukudinga isignature ukuthi asayinele. So layo sele phandle, kube nzima sibili. Kodwa akasisuki kule ndawo ngoba yikho sesifana nje labezano abatunkomo wabajiya kuzami lanxa nje sizule, phela kule kasisuki siyafela khona.
Uphulu-ke yena ungenile?
Ungenile, kodwa ungene nzima ngoba beseke bazama sibili ukuthi hayi ama-seated kufanele anikwe labo kuthiwa i-patriotic front le ikhokhelwa ngumdiniri. Kodwa kuyazi kunzima lapha ngoba phela izanu kayela support koBulawayo. Kodwa le ndawo ibatholile sibili uBiata Nyampinga, nguye ngikwaziyo ukuthi waye ekuzanu usilile sibili, ungenile under MDC alliance. Labaningi nje ama-MP engikwaziyo waye ekuzanu bangenile nje kalula-ke labo-ke basayinelwe kalula.